ngathi mina kulemithetho emibili uhulumende okumele ayilandele ngawe ukuthi uyenze i-public procurement. I-public procurement nxa siyikhangele singayichazisa njengokusebenzisa izimali zabantu ukuthenga angaba ngama-goods kumbe ngama-services azasetshenziswa ngabantu. I-public procurement yenziwa ngohulumende kumbe ama-parastatals kumbe ama-departments aphansi kwama-ministries ohulumende. Imithetho okumele bayilandele yi-Public Finance Management Act eka-2009 ne-Public Procurement Disposal Act eka-2018. Yiyo echasisa ukuthi uhulumende nxa ufuna ukuthi athenge kumbe asebenzise imali ethize uyakwenza njani. Nxa kuyukuthi imali yangkhona iningi kakhulu, uhulumende kumele aye kutenda. Sokusitho ukuthi kumele axwayise abantu kumbe amakhampani through i-advertisement ukuthi bayafuna ukuthi bathenge lokhu lalokhuya ababekufuna. Njalo bakhangelele ukuthi izinto zangkhona zingaba malini. Kulokuningi futhi okumele bakwenze belandela imithetho leyo.
Nxa sikhangela udaba lwezupco, singathi inkampani le yayimele yenze njani?
Njengoba izupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani, njalo ayabe elungiswe njani, lokunye okutechnical okusemthethweni kumbe okuse Public Procurement and the Disposal Act. So ngokubona kwami ithenda leyo kayizange yaziswe abantu abazange babekwazi ukuthi bekule thenda. Njalo ikhampani eyanikwa le thenda yothi ithenga amabhasi layo ikumele ibisatisfye amanye ama-requirements asemthethweni. Akuzange kuchasiswe kumbe waziswe abantu ukuthi ikhampani le yalandela yini yonke imithetho yalapha eZimbabwe. So izupho kumele iphume egcekeni ichasise ukuthi ikhampani le abayinika ithenda eyokuthenga amabhasi kumbe amakhampani anikwa ithenda le ayasatisfya yini kumbe ayalandela yini wonke okufunakala imithetho le Public Procurement and Disposal Act.
Ungatshela ukuthi indaba yona le yamathenda kungani ihlala ikhulunywa ngayo?
Ungakhangelisisa uzabona ukuthi kulamathuba amaningi awenkohlakalo undaba lezi ezamathenda, ngoba ama-companies anjenge-drugs enelise ukuthi aqile i-process base banikwa ithenda, inkalakatha yethenda yokuthi bathengise into lezi ezimpilakahle ama-personal protection equipment bethengisela uhulumende ngemali ephezulu kakhulu. So kumele uhulumende aphume egcekeni njalo achashise ukuthi i-process ihamba kanjani.